on to testing lingali chona njani testing lingali chona njani zilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odini sokulengxabano ingxabano anti yayiso wakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA ye imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA iDNA ifike ithi umntwana kaso wakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nankuyana laphana iDNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela iDNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka la masiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona uya kuboDNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitho ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalitshumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kutshoni khona lokhu ngokubona kwakho
lokho kulukhoni kunzima isindaba phenduli sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalitshumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana yikufa kwelizwe phela khona lokho yikufa fifi kwelizwe kuthi ukuthi akusela mtshato phela sokungumasihlalisane sokusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo weza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngitho la lengxenyeni kumbe kuhalf nxa sebe isikhombisa phakathi kwabantu abalithumi kuthi ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lelahle.